Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalithola njani izilukandaba olamukelayo ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-9 kwenkwezi 2024 nguChris Gande. Iphephandaba leNews Day libika ukuba indodana kamphathintambo wendaba zabesifazana unkosikazi Monica Mtswangwa uNeville ubotshwe ngamapholisa esetheswa umlando wokuthenga lokuthengisa imali emkambo wensitha.
Xa ungela mali ungelani kuyofertilizer uzayihlaza ngaphi ugezi yegudu amadamu amanzi yiyo into yokutala lokho kunye kuzalandela.
EliZimbabwe lithi izinga lokusetshenziswa komquba ekulimeni liphansi kakhulu kuzwekazi le-Afrika ukubangela ukuthi isivuno singabi phezulu nxa kuqathaniswa lamanye amazwe omhlaba.
Siyakwazi ukuthi indaba yekwayishangani sokuyisikhathi esiqinileyo kade sohulumene njengoba lezini sibonile siphakathi kwengozi yokuthi singaswela amazi njengesizwe. Uhulumene besisikhathi kade sagijima sibila yenza imizamo yokugijima.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngendaba zamanzi olweZimbabwe Water Authority izinwa luthi udubo lwamanzi luza kwengeza lonyaka endaweni eziningi zelizwe ngenxa yesomiso. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Indodana kamphathintambo wendaba zabesifazana unkosikazi Monica Mtswangwa uNeville ubika ebotshwe ngamapholisa emzini wakhe waseMount Pleasant eHarare lamhlanje esetheswa umlando wokuthenga lokuthengisa imali emkambo wensitha. Lokhu kwethulwe liphephandaba leNews Day. Imizamo yeStudio 7 yokubamba unkosikazi Mtswangwa lomkakhe umnumzana Chris Mtswangwa ibe liphutha. Isikhulumeli samapholisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi yena uthi abakwazi abakabi lolwazi ngalolu daba. EliZimbabwe lithi izinga lokusetshenziswa komquba ekulimeni liphansi kakhulu ezwekazi le-Afrika okubangela ukuthi isivuno singabi phezulu nxa kuqhathaniswa lamanye amazwe omhlaba. Lokhu kukhulunywe ngumphathintambo kahulumende wogatsha olubona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba esemhlanganweni we-Africa Fertilizer and Soil Health Summit eNairobi kwele Kenya lapho okuthe gwaqa khona iziphathamandla zabohulumende bezwekazi le-Afrika. Uthe ibhanga le-African Development Bank kumele lincedise abalimi ukuthi bathole imvundiso. Kodwa ingcweti kwezokulima umnumzana Thandeko Zintimkandla ongumlimi utshele usithandekile mhlanga weStudio 7 ukuthi inhlelo zamanzi yizo ezimqoka ukwedlula ezemvundiso.
Sizizaginya singahlafuna ngoba zimeni izinto okumele siqalise ngazo. Kumele siqalise ngokudinga kokuqala amadamu, sigubhe amadamu amaningi agcina amanzi njengoba ukoma kungathi kuyasithanda kakhulu eAfrika. Singachitha imanzi sizofertilizer lani singela manzi. Singenanhlanyelo ngizilimo ezihambelana lokoma. Ivele yona leyo fertilizer kwezinye iindawo ezomileyo ezitshisayo ezingela manzi ngokwazi kwethu ayincedisi kangako. Ngakho mina ngibone ngathi lelo lalelo lizwe kalikhangele isimo salo kodwa okukhulu kakhulu njengoba sibona isomiso salo nyaka. Sifunde ukukhongozela lokugcina amanzi azasincedisa endaweni le eyokulima nezifuyo. Ngibona kathi kwesikhathi asichithe nje isikhathi esiningi sikhobisa ukukhuluma emahhotelini lamabali amakhulu. Mina ngithi lokuqala nxa ufuna ukuba ngumlimi, ufuna ukulima ingabe yini, ufuya ingabe yini namanzi, uzabona lo nyaka abantu abavunayo bazange kube nezulu, uzabona izifuyo ziyakufa nabantu bangapha bekuvele kulinywa. Abantu bevuna bethamabele nxa kuthe kwaba namanzi ezulu. Abantu abaqale balungise izinto ezizakwenza ukuthi nxa imvundiso leyo isiza ifike abantu sebelungele ukulima kumbe bayathelezela kumbe benza njani. Nxa kungela manzi kungelani kefertilize uzayihlaza ngaphi? Imali kazichithwe ngokulondolozwa kwamanzi kugejwe kugujwe amadamu kumbe izikoti kumbe imithombo kumbe yini. Amanzi yiyo into yokuqala, lokho okunye kuzalandela.
Kukhona okunye okudingekayo ukwenzela ukuthi abalimi babe lesivuno esithe xaxa ngamanzi lana.
Kukho konke sibili, amanzi kabe ngokuqala ngoba amanzi asezifuyo zodwa. Labantu bayaswela amanzi, ilizwe bani elingahlala lingela manzi? Okwesivuno vele kathi khothwe nini lo nyaka. Nxa umntu akuma isivuno kulola manzi anyana okulima amakhabishi labothomolia engxenyeni wuye ongakhuluma ngesivuno sembida esibandeni. Kodwa okwaloko okwezilimo ezinkulu yongqoloyi, indumba, amazambane, umumbu lo nyaka kakukho. Uhulumende wakuleli lizwe eZimbabwe mina nginguye ngangiyagijigijima njengoba amadamu agqibeleka kube isikhathi sokuwagubha ukhupha inhlabathi ithebetyebe leliya imali ngitshayela abantu imigodi laba abazanatha khona bona banathi lezifuyo. Kungachithwa isikhathi kukhulunywa ngabo-fertilizer esasivele singelabo ngitholanini.
Lo ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungulayo zokulima njalo engumlimi obexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 eseGwanda. Uhlangothi lukahulumende olubona ngendaba zamanzi oleZimbabwe Water Authority izinwa luthi udubo lwamanzi luza kwengeza lonyaka endaweni eziningi zelizwe ngenxa yesomiso. Isikhulumeli sezinwa unkosikazi Majori Munyonga ukhuphe amazwi la izolo embikweni obonwe liphephandaba leNewsday. Uthi inani lendawo ezikhangelelwe ukuthi ziphelelwe ngamanzi umnyaka ungakapheli lengezelele lisuka kusilinganiso esedlula ichumi lambili ekhulwini i-12.8% lisiya kusilinganiso esedlula ichumi lane ekhulwini i-14.9% kuyona le inyanga. Asenelisanga ukuxhumana lesikhulumeli sezinwa ngalolu daba njengoba besingaphenduli imibuzo ethunyelweyo. Kodwa uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxelo wayengumgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezakhamiza kobulaweyo eProgressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Uhlupho eZimbabwe silalo lwenga ngenxa ukuthi izulu alisananga ngendlela besikhayele ngayo. Ngokunjalo ke siyezwa lapha leyo lo hulumende, ugatsha lukahulumende lwezinwa luyavuma ukuthi umumo omubi kule ndawo nje ezibaliswe ezilutshwane ukuthi ungathi zona zinganenwa. Okuliqiniso yikuthi i-report leyana thina njengezakhamizi kumbe njengabahlali beZimbabwe sifumana la ukuthi umumo awuright.
Njengoba umumo lo ungamanga kuhle, njengezakhamizi ikuphi elikukhayelela ukuthi kube kusenziwa?
Besikhayela ukuthi uhulumende indaba yamanzi ikakhulu ngapha kulo mhlubulo weMandebeleni ayisiyo ndaba entsha. Besikhayela ukuthi indaba le ingakudala yakhangelelwa yalungiswa. So njengoba ulawo le Matebeleni North ngapha siyakwazi kule ndaba yeGwayishangane esibona ungathi sokuyisikhathi esiqinileyo kanje sohulumende njengoba lezini sibona ukuthi siphakathi kwengozi yokuthi singaswela amanzi njengesizwe. Uhulumende besesikhale kade esagijima esibila yenza imizamo yokugijima ukuthi iproject leyi iGwayishangane dam masinye yenzakale iphutshe ukuze abantu bathole amanzi. Kulezi ezinye indawo njalo ezingela mali zingela amanzi ezibalisiweyo khona amadumende eZimbabwe at large. Uhulumende zofanele adinge ezingathi nangama-short term. Ama-short term ayizigaba ezimbili. Kungaba lama-balls masinye angafakwa encedise, kodwa kungaba ngama-balls lana esintu lana ama-balls okuthi ayapompa amanzi
wafaye kuma big reservoirs ama reservoirs lana kube yihoka sencesisa ukuthi afuqa amanzi.
Kodwa abanye bathi udubo lolu alukho lutsha luvele lukhona njalo lubangelwa yizinto ezijiyeneyo ezigoqela ukufa kwempompi ezithwala amanzi lokunye. Likubona njani lokho?
Iqiniso lelo ukuthi udubo lwamanzi asedubo lutsha. Kodwa ihlupho esilabe yikhona ukuthi silo hulumende ongathi uyaphuza ukuthi alungise uhlupho. Kodwa njalo uqinisile ukuthi amadolobha amaningi obulawayo lapha eZimbabwe alehlupho lokulanxa amanzi sekhona, kuba la ma-best pipe athatha isikhathi alungisiswe. Isizathu sisegcekeni, ama-residents hlala sikhuluma kakuthi ama-pipes ala asemadala, so kufanele ukuthi ama-local authorities esebenzisana ndawonye nohulumende babe le ndlela ehlakaniphileyo yokuthi i-infrastructure yamanzi nama-pipe lana akhutshwa aqaliswe kutsha, ngoba lana manje vele asemadala kakhulu. Ngesikhathi efakwa khona likade zingasuwaleso kodwa akamisile. So-ke kade lukuthi nxa sikhuluma udaba lwamanzi ukuthi kulungiswe kube lamadamu kube lamabholo, kodwa ngesikhathi esifanayo futhi kunazela ukuthi kuyalungiswa futhi ama-pipes lawo yiwahambisa amanzi ukuthi angabele kwedukwa kuphela ngoba adlalisa amanzi amaningi.
Lo-ke ngumnumzana Ambrose Bindi owayengumgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Progressive yebulawayo Progressive Residents Association obexoxa icingweni loDabo kaNcube weStudio 7 ekwabulawayo. Ngesikhathi sokusele insuku ezingamachumi amabili nje kuphela ukuthi leSouth Africa lingene ekhethweni, udaba lwabantu bokuza abagcwele elizweni liqhubeka lusemlonyeni abaningi lamabandla ezombusazo esithi abokuza kabaphume baphele eMzansi. UThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo seJohannesburg kwele South Africa.
Ibandla leNkatha Freedom Party lona selize lethula uhlelo elilubiza private bill lapho elifuna khona kubekwe kucace ukuthi kulemisebenzi okungavunyelwa abokuza ukuthi bayenze. Umkhokheli walelibandla umnumzana vele Nkosini Hlabisa uthi yokuphela indlela ibandla lakhe elikholwa ukuthi ingachanda imisebenzi kusizalwanza kwele South Africa ezifika izigidi ezilichumi ezingasebenziyo.
People of South Africa cannot access the majority of those jobs because they are being occupied by foreign nationals.
Iningi lezizalwane zakwele South Africa kalenelisi ukungena emsebenzini endaweni zokudlela ezokwakha izimoto ezithwala abantu ama-e-hailing ngenxa yokuthi limsebenzi igcwele abantu bokuzama. Lokhu kubangela ukuthi iningi lezizalwane zakuleli liswele imsebenzi.
Umkhokeli webandla le-Patriotic Alliance umnumzana Gayton McKenzie ngomunye wabasebenzisa wonke amathuba okukhuluma betshengisa ukungemukeli kwabo abantu bokuza.
The devil sent other devils here to this country to come and sell drugs.
Tina singathola intambo zombuso ngizahamba mathupha ngiyesibhedlela seRahima Musa ngiyecitsha yonke imitshina yonke ebambe impilo zabo kuza abaselizweni ngokungekho emthethweni abahambe kubo laba bantu abahambe.
Kodwa umkhokeli webandla le-Economic Freedom Fighters umnumzana Julius Malema wona lebandla lakhe abavumelanda kancane laba mabandla afuna bakwamanye amazwe baxotshwe emva kokhetho.
We don't want anything that looks like colonialism. We want to be one thing with our sisters.
Imncele kufanele ivulwe izwekazi le-Afrika linye. Kungathi sivulela imncele abamhlophe kuphela, singavuleli abensundu njengathi. Asekeni ukubandlulula ngoba sonke singama-Afrika.
Loba kunjalo Malema ufuna kulungiswe udaba lweZimbabwe ukuthi abeZimbabwe labo bahlale elizweni labo bangafuqwa isimo.
Kolwayo uhlangothi ibandla elibusayo le-ANC selikubeke kwacaca ukuthi lifuna kuguqulwe yonke imithetho yokungena lokuphuma kwabantu elizweni ukuze kube nzima kakhulu ukuthi abokuza bahlale lokusebenza elizweni.
AbeZimbabwe bona bathi kunzima ukuthi elabanikazi belizwe ukuthi bemukele njani izethekeli zabo ngoba lokhu kulilungelo labo eligcweleyo elisemandleni abo.
Ingcwethi kwezemithetho lezombusazwe zithi lanqabe Zimbabwe bengalalo ilungelo lokuvota. Udaba lokusilela kwemisebenzi efunwa izalwane zakwele South Africa alesi sikhathi sokhetho yikho kwenza wonke umuntu akhulume ngabo. Umnumzana Vusimuzi Sibanda eyinyala ezingcwethi ufakaza kabanzi ngalokho.
nokugcwala kwabo ngenxa yenhlupheko esekhaya emuva kwenze njalo ukuthi inzondo ikhuphuke kwabaningi abalapha eSouth Africa. Babe yona inhloko ndaba engxoxweni eziningi. Nabaqhashi bayabakhetha ngoba bangabantu abahluphekileyo abangakhethi kakhulu abavele bathathe nalo bayini ukuze bathole ukuphila.
Ngokusho kwezibalo zaba kwamanye amazwe abase South Africa, izizalwane zeZimbabwe yizwe eziningi okwedlula bonke. Ngumelesitulo 7 Johannesburg kwele South Africa, inguThuso Khumalo.
Kuhlandla lohlelo lwethu lapho esiphatha khona indaba ezimayelana lenkohlakalo kuzwekazi le-Afrika. Lamhlanje sikhangela udaba lweziphathamandla zakwele Zambia, zona ezithi inkohlakalo ibhahile kakhulu kungatsha zikahulumende walelo lizwe, ikakhulu umkhuba wokufumbathisana. Ugatsha lwezempilakahle lalo luyathinteka kakhulu kulolu daba, kanti iziphathamandla zithi labo abazatholakala besephula umthetho bazathathelwa amanyathelo alukhuni. Intatheli zindaba ye-VOA uKathy Short ulobe udaba olulandelayo ekwele Zambia, salethulelwa nguNtungameli Nkomo weStudio 7.
The measures were instituted.
Ukuzimisela kwethu kugcizelelwa ngamanyathelo esesiwathethe ekulwisaneni lenkohlakalo. Siyaphumelela kulokhu futhi siqinisa ukusebenzelana kuhle phakathi kwengatsha ezilondoloza umthetho. Uhulumende usungule uhlelo lokuthungatha impahla ezitshontshiweyo ngo-2023.
Lo ngumongameli wakwele Zambia umnumzana Hakainde Hichilema ethembisa ukuqeda inkohlakalo ebhahileyo kungatsha zikahulumende wakhe. UHichilema wakhethwa ngomnyaka ka-2021. Ngesikhathi inhlanganiso ezibona ngokusetshenziswa kwemali emhlabeni jikelele zibika ukuba imisebenzi yokungethembeki iyayisigxile impande kwele Zambia. Unkosikazi Charity Musamba ungumbalisi e-University of Zambia. Uthi lokho okukhulunywa ngumongameli Hichilema kwamehlela mathupha. Ngombimbitho mhlaka 10, uthi waye kwesinye isibhedlela esiyahlolwa igazi ehamba lodadewabo owayemnakekela. Lapho omunye osebenza kulesi sibhedlela azama khona ukucela isifumbathiso ngendlela eziphansi. UMusamba uthi umuntu lo wathi,
"Look at the queue of people waiting to be examined."
Khangela udwendwe lwabantu abamelele ukuhlolwa. Kulomtshina owodwa kuphela njalo kwesinye isikhathi uyafa. Ngakho nxa ufuna ukuthi udadewenu ahlolwe ngokuphangisa, ngiyenelisa ukumeqisa udwendwe, kodwa lawe kuzamela umncedisi.
Lesi ayisiso sehlakalo esisodwa kuphela. Ikhomishini kahulumende eyabunjwa ngomnyaka ka-1980 ngenjongo yokulwisana lenkohlakalo e-Anti-Corruption Commission ithi eminyakeni owodwa odluleyo ithole amacala enkohlakalo kugatsha lwezempilakahle aphezu kwekhulu, okugoqela ukufumbathisana ukuze umuntu ethole ukwelatshwa. Unkosikazi Monica Chipansa Mwansa ngumsekeli kamqondisi we-Anti-Corruption Commission.
"We have noticed corruption manifesting itself with regard to willful failure to follow procedures."
Sesibone inkohlakalo eziveza kakhulu ngokwehluleka ngabomo ukulandela iziqondiso, imhlahlandlela yokuthengwa kwempahla yaseZambia kanye lemithetho engalandelwayo. Sokube lokwephulwa kwemithetho okuningi, abantu bephana amakontilaka, futhi leziphathamandla zidinga ukufumbathiswa.
Inhlanganiso ye-Transparency International elesigodlo sayo e-Berlin ithi inkohlakalo emazweni asathuthukayo iphazamisa inhlelo ezibalulekileyo ezinengi ezifana lokwelatshwa kwabantwana, futhi kudala ukuthi kube lendwendwe ezinde ezibhedlela lokukhonona okukhulu izigulane zingasudiseki. Ngomnyaka ka-2022, I-Anti-Corruption Commission yabopha umphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Chitalo Chilofia labanye abasolwa abane besetheswa umlando wokuphatheka kunkohlakalo ekuthengeni indingeko zezibhedlela ezazibiza i-$18 million. Kepha akekho osedliwe licala. Ngalowo mnyaka futhi iTransparency International yaveza ukuthi umuntu oyedwa phakathi kwabahlanu kwele Zambia useke wafumbathisa izisebenzi zikahulumende. Likhomishini ixwayisa izizalwane zakulelo lizwe ukuthi ziqaphele inkohlakalo futhi zimangale nxa zithe zahlangana layo. Unkosikazi Chimwansa uthi
umthetho wokulwisana lokungethembeki usuguquliwe njalo uza kwethulwa kutsha ngumongameli kunsukwana ezilandelayo. Umthetho lo uphatha ilizwe lonke. UZulu wanxuswa ukuthi awuhlaziye ngoba sifuna imbono yabantu bonke.
Umthetho omutsha lo ujonge ukugqugquzela ukwethembeka lokulandelwa komthetho ukuze kuqedwe inkohlakalo. Wenza njalo ukufumbathisa kube licala. Udaba lolu lulotshwe nguKathy Short we-VOA eselusaka kwele Zambia ngesiNgisi lwahumutshwa yimi uNtungamile Nkomo.
Lamhlanje kwezemelika. Lumnyaka wokhetho abancintisayo uMongameli Joe Biden lomnumzana Donald Trump bobabili basebenzisa ulwazi lwalezinsuku lobulembu oluthiwa i-artificial intelligence ukuhuga abavoti. Intatheli zindaba ye-VOA uScott Stands usiqoqele udaba olulandelayo elilethwelelwa emoyeni yimi uChris Gande. Kumikhankaso edinga ukuhuga abavoti abaningi abaxhasa abezombusazwe, inhlelo zalolu lwazi olwe-generative artificial intelligence yilo oluzadala umehluko kwezombusazwe. Umnumzana Scott Bwabwa Brennan owethula imbiko eqondisa amanga awethulwa ngabezombusazwe ekolijini le-University of North Carolina uthi
the models are getting better very rapidly.
Ulwazi lwakhona luguquka ngesicubu. Kukhanya maviki wonke kule nguquko yalolu lwazi olusungulwayo olutsha.
Lezi nhlelo zilobukhali elizweni jikelele lasezigabeni, kutsho ophathisa kwezombusazwe uBetsy Hoover.
Think about the campaign that does not have digital staff.
Nga ukhangele uzathola ukuthi umkhankaso ongela ngitsho lenhlelo zekulenjini, kodwa ulwazi lwe-AI lubapha ithuba lokuba lenhlelo zekulenjini.
AI has a huge role to play in that campaign.
Inkampani kaHoover iphathisa ibandla le-Democratic Party. Uthi ukufundela lolu lwazi yikulusebenzisa ngendlela eqondileyo.
I don't really know exactly what every Republican campaign would say their standards are, but I
nga ukhangele uzathola ukuthi umkhankaso ongela ngitsho lenhlelo zekulenjini, kodwa ulwazi lwe-AI lubapha ithuba lokuba lenhlelo zekulenjini ezilohlonze nxa befuna.
Ngomnyaka ka-2016 umnumzana Trump wasebenzisa inkundla zokuxhumana okungakaze kubonakale. Lezi nkundla zathumela abantu imilayezo elamabizo lemininingwane yabo esebenzisa inkampani yakwelebhilitane e-Cambridge Analytica eyaqondisa imilayezo ebantwini ibabetha ngamabizo abo lokunye okwenza njengathi bayaziwa. Umnumzana Pratt Parcell nguye owakhokhela lumkhankaso engumqondiso wogatsha lwe-Data and Digital Operations. Inkampani yakhe ethiwa Campaign Nucleus yiyo eqondisa inkundla yobulembu bomkhankaso kaTrump owalomnyaka. UPassel utshele umhlangano othiwa Freedom First Conference ekuqaleni komnyaka ukuthi uhlelo lwe-artificial intelligence luyenelisa ukubuthelela ulwazi lwabavoti lukhankase imilayezo ngama-email lama-text kulabo abavota bengekho lapho abahlala khona.
In a couple of years, you're going to be able to have this running for office on your cell phone.
Kuzakwenzakala ukuthi umuntu enelise ukuqhuba umkhankaso kumakhalekhukhwini ethumela imilayezo kusetshenziswa ulwazi lwe-AI.
All built for you.
Akusiyo mikhankaso nje kuphela. Ucwaningo olwenziwe inhlanganiso ye-American Press Institute leye The Associated Press lutshengisa ukuba abantu abayisilinganiso sokungamachumi amane lambili ekhulwini bayisabela ukuthi ulwazi lwe-artificial intelligence luzasetshenziswa ukwethula izindaba ezingaso zeqiniso ngesikhathi somkhankaso wokhetho. Lolo ke bekuludaba olulotshwe intatheli zindaba ye-VOA uScott Stearns lwalwethulelwa emoyeni yimi uChris Gande. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Salibonani basakazi be-Studio 7 yalibingelela labalaleli. Hayi, siyamuzwa uMhlanga uthi yena uChabanga abamxotshanga bamsuspend and likhawula into elayenziwa nguChabanga. UChabanga uzoliqondisa jayele ukudlala ngamaNdebele, uyasithi amaNdebele ayahlupheka. Namhlanje uChabanga lamsebenza wangalifakile ezikhundleni zangkhona, uthe eqeda lapho wathi hubhu wahlala amashona. Namhlanje liyamdinga kalimtholi, sesemashona land. Yikho libona uTenayibid walidamba, wabona ukuthi okuyinto kwenu vele kakulangqondo, lokhu ivele izinto ze-social media. Ate siChabanga uyakhuluma uthi yena izinga labo seliphezulu okukhuluma labezana, etshe ekhuluma labafana benkomo. Nangu Obed uyakuphika ukuthi vele abakagulumi lani. Uyakwazi u-Obed Mpofu ukuthi kona kona vele i-GNU nxa ufuna yenziwa, njengoba usithi ye ngo-2008 uthwangirayo wayenza. I-GNU kuzibe khona eZimbabwe ukuthi izane ihlale phansi lo-Chamisa, kubuya umuntu we-SADC. Hayi lokho okwenzayo wena ukuthi namhlanje ungathengwa izane ithambe emaNdebeleni, amaNdebele a-desperate. Ungafika ukuthi nizoliluyela bayayeqela phezulu bethi right wena Chabanga uyindoda. Namhlanje kuyatshintshwa imithetho, abantu bayakhala kathesi. Imithetho nale abantu bengazi iyalo ukuthi umuntu uyalengiswa eParliament bayawina because izanu PF wayinika wena ama-MPs amaningi. Abanye abantu babengakuboni konke khona oku, bekubona ungantu wawena uyindoda ukhawulisa uChamisa uyenza kuhle. UChamisa akala problem, uChamisa uyadlasuthi, uChamisa ngagula uyalatshwa. Wena kuye ongela khandlela wawusupport uChabanga ukuthi uChabanga uright. Namhlanje basebenzisa amaNdebele, liyake lizwa uChabanga ekhulumela amaNdebele eParliament. Zwi bonke labo ogawule babekhuluma hey singavotelwa senza sokuyini abakwenza eMatabeleland. Zwi oChabanga ukuthi bayiphathe kabayiphathe, akula GNU yezenzwa uChabanga. UChabanga uyadlala ngengqondo zabantu. Nxa ikhaya ubona ungani ungaphuma imemba yesadaki izohlala iphansi ethu yenza iGNU.
Hawu, sanibonani basakazi be-Studio 7. Ngisetsho losho mina ngokuhlala. Ngicela ukuza nje into eyodwa ukuthi kanikwenziwa yini ukuthi uma sekungena uhlelo lwesiNdebele kube khona oshiye uhiqiza kwe-radio, i-area ayisasebenzi kahle. Kodwa uma ukukhulunywa isishona izwakala kahle. Ngicela ukubuza okanye nike nilungise nje la apho ukuthi uhlelo lwesiNdebele nalo luke lizwakale kahle. Siyabona.
Sanibonani, sanibonani Studio 7. Uvuse umuzi uBhungane umthimkhulu kwaRhadebe lokhuluma kwaphumale kwa sentaba zeNdulu. Hayi, le ziki le yaba yiproblem lena-ke. Abayikhiphe yonke imali le esenze eZimbabwe senzele neyodwa iziki, amadolara kukhitshwe yonke lo, amarandi kukhitshwe yonke lo, senze yona iziki uma ufuna senze kahle. Ngoba isikolo manje anti angasiyabhadalanga. Hhayi, iziki le abayifuni. Manje senzeni, senze njani? Gavumenti imele ikhiphi lawo bona abegavumenti ezizagavumenti beholeleyo ziki leyo fani yonke into ayohlala ngabantu.
Sanibonani basakazi nabalaleli bakaRadio 7. Eh, ngizibuzela nje nami ngolwazi lwami oluncane, uphi lo Chabanga? UChabanga ukuphi ngoba wagijimela udilize i-3C? Ukuphi ngoba sengoseneni? Kukhona okubambekayo okubonakala sekwenzile kwelalip eMathebeleleni. Hlala khona phela nathi, iqinisweni akukho, akukho nje kucaca mhlophe nje ukuthi wezithengelwe nje yifazi lezanu PF yakhe le bayisebenzela esikhwameni sakhe ngefortune le abambona ukuthi sihamba ngayo.
Labo ke bekungabalaleli bethu abasithumeleke imilayezo yabo ku WhatsApp ngenombolo ezithi 0202 465 0318. lingakhohlwa ke ukuthi lamhlanje kuhlelo lwethu lwe live talk sixoxa ke ngalapho lalabo abahlala emazweni diaspora forum igama ngu Chris Gande lelalo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.